Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpalakazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Wonke amazwe alomlando uhlangothi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi nxa sikhangele banabo ukuthiwa ngama Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadithi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwe Mozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo.
Sonke silapha kubulawa siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho siyacela ukubona abaphathi nzambo abaphezulu abe-counseling ubana-ke njengoba-ke izulu selinile okwakathesi amanzi bekwazi ukukhona besivulele wona lawa ukuthi ngelanga lithisi benxa bengavula 2 hours.
Uzulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehlole batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebe izinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebe izinkulungwane ezedlula ezithoba munye 9,451. Abalokhe begula bayedlula inkulungwane iyodwa lengxenye 1,658. Labulala abangamakhulu edlula amathathu 307. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abayedlula izigidi ezimbili 2.4 million bele COVID-19 labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 56,360. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisikhombisa 72.4 million abahlaselwe yileli gciwane labulala bedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika lokhe liyilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyane bele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilishumi lanhlanu 16.3 million abulala inkulungwane ephosi yamakhulu amathathu 299,246. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwe leMosambiki ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. Ingcitshi ezicubungula izombusazo zithi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika kumele lidlale indima enkulu ekuncediseni eleMosambiki ngoba lingozi ingachaphela emazweni angumakhelwane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika aweSADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga. Elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo. Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki.
Wonke amazwe alomlando kuhlangothi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi nxa sikhangele banabo ukuthiwa ngama-Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadikhi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxeba zaqhelisa ukuhlasela amazwe esadikhi. So iZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamuki la.
Okugcizelwe ngenye ingcitshi ecubulunga ezomnotho uMnumzana Masimba kuchera.
Njengelizwe elilomngcwele leMozambique ngibona njengani iZimbabwe elowo kwenza ngendaba ezikhona eMozambique. Kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali kathesi ukuthi ingenele militarily kakhulu kuMozambique ngoba kathesi ilizwe liyahawula. So umbona njengani ukuthi singenele militarily uMP yona le eMozambique ukuza sihlupha.
Umnumzana Pride Mkhono ocubulunga ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo oseMozambique.
Ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zohlakela ezenzakala eprovince yeCabo Delgado eMozambique. Lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique, njalo eMozambique kulapho kuvela khona oyili yethu yenengi esebenza ezimoteni ivela eBeira. So kutshengisela ukuthi nxa kungaba lohlakela lokungahlalisani kahle eMozambique, sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle. Ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye amazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakele.
Umnumzana Buster Magwizi owake waba kubutho njalo walwa impi ekuviyole Zipra uthi inkokheli yeSADC ngayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorist esi-Islam kulumhlubulo.
Kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhelane lawo ngoba abadlozi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-Islamists kuyafanana leBoko Haram, i-ISIS. Kodwa ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha eSouthern Africa kaziphathi kude abantu bakibo, yibo ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu.
Incithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorist lawa kwelo Mozambique. Uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadola ngabahlamuki besi-Islam abedlulisa amalawulo hathi kwelo Mozambique kuphela kodwa le mazweni angomakhelwane. Yikho ethethe inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelisise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ukuthi ukusilela kwamanzi sekubakhipha ubuntu ngoba iningi seliwathola ebusuku kuphela. Osekudala ukubana basebenzise iganga lokuhlala ezindlini kungahlanzekanga. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenxa yokukhula kodubo lokusilela kwamanzi kobulawayo, umasipala waleli dolobho uthi usebanjwa ngamandla okwabela amalokishi amanzi ngamalanga ehlukeneyo. Ilokishi ngalinye lithola amanzi ngemva kwensuku eziyisithupha. Laloba kunjalo, izakhamizi zamanye amalokishi zikhala ngokuthi sezilenyanga ezimbalwa zingatholi amanzi. Umnumzana Prince Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uchasisa ngobunzima abahlangana labo ngokusweleka kwamanzi.
Sonke silapha kobulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho sacela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abe-counseling ukubana-ke njengoba-ke izulu selinile-ke okwakathesi amanzi bekwanisa ukuthi khona besivulele wona lawo ukuthi ngelanga lithi sibe nxa bengavula 2 hours kuze siphathisa ngoba nxa sikhangela imisebenzi eminingi vele ukuze siyenze ebidinga amanzi.
Unkosikazi Ethel Chuma oyisakhamuzi senkulumane uthi akusebenzeki ukulondoloza ukuhlanzeka emizini yabo ngamanzi abawatholayo.
Amanzi abuya ilanga litshonile kusisa ayabe ngekho. Liphongwalawa kwesikhatshanyana kwesinye isikhathi nje athatha kuyimzwango wamahola nje okulutshwana lingakaqedi lokukhelela lokuwatsha ngoba nxamhla amanzi ewili. Kuba le misebenzi ethi eminingi emele yenziwe lihlanze izindlu zokuzinceda zokuzisiza. Athi isikhathi eside kufuna ukuthi usebenze amanzi uhlanze uwatshe impahla wenze into yonke. Pho ke asithole isikhathi eseneleyo kumbe kwesinye isikhathi awafinyeleli kithi size secela kwamakhelwane pho amanzi okucela. Kawafani lamanzi ozikhela wona empompini.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sithole ukhala ngesikhathi esibuya ngaso amanzi esingahlelekanga.
Ama-timetable akhitshwa kuqala ayekhipha iqiniso. Khathesi kunzima ngoba amanzi engahamba ahambile awabuye. Kwezinye indawo selokhu amanzi engekho, izikotsho lazo azikho ezaneleyo. Abaletha amanzi babuya ngesikhathi sabo. Lokhu kusuka kube ngani yingabomo ngoba ngabe bayalungisisa besibuze besibatshele ukuthi kungenziwa njani.
Ngalokho usikhwica mfundo uLerato Nare ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuthi ixoxisane lozulu ukuze ithole amacebo okulungisisa lolu dubo lwamanzi.
Ningaya emphakathini engela bantu ngibabuze ukuthi singafikisa njani amanzi. Kuzamele sithembe uba umphakathi uyenelisa ukucabanga njalo uyakwanisa ukwenza. Kathesi sikhutha udaba lokuba abantu bekhansili bacabanga ubana yibo abalengcazelo.
Okwamanje amanye amalokishi athola amanzi kuma water kiosks akhiwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuthi amanye athola amanzi ezikotshweni. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidiphose eziyisitshiyagalombili zamadola ezemelika i-$77 million ukuthi lilungiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola emelika kuphela i-$8 million. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhetha umongameli kwelemelika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bakhangelelwe ukuhlangana namhlanje bevotela umnumzana Joseph Biden loba nje umongameli Donald Trump esithi wanqoba ukukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba abakhetha umongameli kumele benze lokhu namuhla kulandela ukuhlelwa kwempumela yokhetho lolu ngizabelo zonke. Lokhu kwenziwa ngeviki ephelileyo loba uTrump befuna ukuthi iDallas Supreme Court lilahle amavoti wonke eGeorgia, Michigan nePennsylvania lapho athi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. ISupreme Court yathi ayiboni ukuba ingahlolisisa udaba lolu ngoba izabelo zalahla amacala wonke aphanyekwa nguTrump esithi uqilwe nguBiden lebandla lakhe. Lokhu esithi waqilwa loba kungelabufakazi. Ukhanya engani akukho okunye angakwenza emthethwandaba. Ngakho-ke usezama ukuthi abakubandla lakhe edale le-House of Representatives bezame ukuvimba amavoti kaBiden edale leli mhlaka 6 wozibandlela. UTrump lokhu esethula imbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi wanqoba ukhetho lukamongameli. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Wanqoba ukhetho lukamongameli kumele athole amavoti angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Incwadi kwezombusazwe ezimeleyo yodwa umnumzana Busani Mbusontini uthi ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli bazalandela umthetho bavotele uBiden.
Trump usiyabheka ukuthi hayi bekungani thiwa bengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngoJanuwari.
Abasekela uTrump abanjengomnumzana Steve Scalise omele isabelo seLouisiana edalele House of Representatives uthi kazimiselanga ukwamukela amavoti kaBiden njengabanye bakhe abasekela uTrump abazama ukuguqula impumelo yokhetho ezabelweni eziqakathekileyo owanqoba khona uBiden. Idala le-House of Representatives le-Senate akhangelelwe ukuthi azemukela ama-electoral votes mhlaka 6 zibandlela akhulume ngawo kulabanye abazaphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi besithi lwebiwa libandla lamademocrats. UBiden wanqoba uTrump ngamavoti adlula izigidi ezisikhombisa elizweni lonke jikelele. Kodwa amavoti la kawatsho ukuthi usekhethiwe ukuba ngumongameli. Abavota namuhla yibo abalamavoti akhetha umongameli bethunywe izabelo zabo. Akwaziyo ukuthi elemelika lizasebenza njani lele Zimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Kulabanye abathi kababoni uBiden eguqula ezombusazwe eZimbabwe. Umnumzana Pepisani Sangweni ngomunye wabalombonolo.
Ngibone ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le ayi ruling party yabomnangagwa angiboni ukukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty ruling party lepha elonto zeZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Garnet Ngulube.
Asazi ukuthi ngaba khona umehluko ongenzakala kodwa ke okwakuvele kufake iZimbabwe kuma sanctions yini makuyukuthi akulungiswanga lokhu kwenza yapha kuma sanctions kusho khona ukuthi kuzahlala kunjalo kusiya phambili amasanctions azahlala ekhona yalo sahlala sihlupheka thina nje into esiyicela ukuthi iAmerica leNgilandi zisicelele zisikhulule embusweni weZimbabwe siyahlupheka thina singabantu bemathebelelendi siyahlupheka sifuna ukuphuma embusweni weZimbabwe yikho phela abangasenzela khona okungcono kakhulu abangasenzela khona ekhona lokho
kulabanye ezabelweni ezijeneyo kule Melika abathi betuselwa okumangalisayo ngabasekeli bakaTrump abathi akumelanga uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokips.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 kanye lomuthi we-vaccine ukuvikela lo mkhuhlane. Ngesikhathi ukuqhubeka wonakala ngamandla umumo womnotho eZimbabwe, abantu abaningi bakhala ngokuthi sokusiba nzima ukubana bafinyelele usekelo lokubhadalela indleko yokwelatshwa phansi kwenhlelo zama-medical aid. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abumanyano wenhlanganiso ezimela abama-medical aid Association of Health Funders of Zimbabwe ababika ukuba isilinganiso sokuyisitshiyangalombili ekhulwini kuphela 8% sabantu bonke beZimbabwe yiso esikunhlelo zama-medical aid. Ngakho-ke bathi kuyadingakala ukuthi lesi silinganiso sengezelelwe okuzwayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenza eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi akusafani lakudala lapho abaqhatshi ababebhadalela izisebenzi ukuba ngamalunga enhlanganiso zama-medical aid societies.
Abantu abaningi balahlekelwe ngama-insurances, ama-employers, kasabhadali ama-medical aid ebhadalela izisebenzi zawo. So, izisebenzi eziningi sokufanele zizibhadalele.
Umnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini, General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe, uthi udubo lokuswela uncedo lwama-medical aid lukhona kumalunga abo, wona avele ehleli ethola ikholo eliphansi kakhulu. Kunje vele izisebenzi ezinje zithwele gadalala ukuphandela imuli zazo. Intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla entweni ezifana lama-school fees lokudla.
Kwakathesi akula i-medical contribution ekhwaniswa lezisebenzi ukuthi bazibhadalela ngokwabo. But i-medical aid bona ukuthi i-worksman compensation statutory instrument 197 iza force ukuthi siqashe zibhadala ama-medical aid facilities bancedise izisebenzi.
Umoyo uthi udubo yokuthi abaqhatshi labo sokubasinda okwenza bengasazihluphi ngokubhadalela indleko leyi osokuphazamisa njalo lezinye imbhadalo eziqakathekileyo ezinjengamapenshini lamanye ama-insurance, kanti njalo kube lo dubo lokuthi amanye ama-medical aid engasamukelwa endaweni eziningi ezelatshwa abantu.
Sibone ama service providers amanengi athi loba usugula loba ufuna ke ngaba yimithi nxa ule card le medical aid bathi hayi silinanzi badala phambili ubususiyakhema ke imali yakho ku-medical aid.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezembadalo kunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima, udokotela Shingirai Mac uthi inkinga ikuma-shortfall abangelwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqhathaniswa le mali yakwamanye amazwe.
In my opinion, actually rests on economic stability. And I think for the past 3 months, there has been signs of stability. And this is generally met in a better way.
In King, in Kuru, Umumu,
uthi abantu kumele bazwisise ukuba amapholisi abo ale co-payment na kumbe hatshi. ngoba ekhona amanye angenama co-payments ngoba kunje uthi kuhlukuluza odokotela nxa imbadalo ingathatha isikhathi eside esifana lenyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ukwedlula ingakabhadalwa ngabama insurance loba abama medical aid societies. Uhulumende ngakwelakhe icele wethula uhlelo lwe national health insurance ngenhloso yokuthi umuntu wonke enelise ukuphathiseka kalula kulokusebenzisa imali phambili edinga usekelo lokwelapha esibhedlela lakundawana ezijeneyo. Uhulumende uthi kunje ulolunye njalo uhlelo olwe medical aid bill olujonge ukuqondisa indlela ama medical aid societies azasebenza ngayo ngendlela engaphathisa uzulu kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abantu abadabuka eZimbabwe abedlula inkulungwane lengxenye 1670 asebehlala kwele Kenya bemukele ngenjabulo ukuphiwa kwabo amaphepha okuba yingxenye yakulelo lizwe i-citizenship. Umnumzana Michael Sibindi ngomunye wabaphiwa amaphepha la ngomgqibelo enkundleni yeNyawo Stadium ngumongameli Uhuru Kenyatta emkhosini wokuthakazelela uzibuse walelo lizwe. Usibindi ocabangela ukubana ngabe dabuka ematobo esabelweni seMathebeleland South uthi bafika inkulungwane ezine abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba yingxenye yakwele Kenya. Uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Abazali babuya ngapha eKenya ngenxa yevangeli, yikho ke basithiye kuleli lizwe leKenya. Sikhulele kuleli lizwe leKenya, ubutata sesile zimuli silapha eKenya. Yikho ke siqale ukudinga izincwadi ukuthi sibe nezincwadi okule minyaka eminingi, kodwa ke kuze kwagcina sokuphumelela ukufika ngomgqibelo sesizinikwe ezandleni.
Nizinikwe mbani?
Sizinikwe ngupresident Uhuru Kenyatta oweKenya.
Singathi konoko ke ukubona njani ukunikwa kwenu?
Sajabula kakhulu, sajabula kakhulu ukuthi akuna kucabangela ukuthi kungenzakala into enjalo. Ngethemba lokuthi nanalayo uNkulunkulu wajabula ngakho ngenxa yokuthi asizilethanga ngapha kuleli lizwe, salethwa yilizwi likaNkulunkulu nabazali bethu. Imisebenzi yakhe ukuthi sikwanise ukuyisebenza, sihamba sikhululekile.
Singathi kunikwe abantu abangaki khonokho i-citizenship?
Bekhuluma laphana bathi inamba eqala ukunikwa ibi-1760.
Ye, so bathi bazanika abanye yini futhi?
Ye, ukurejista esakwenzayo ibhuku lethu lilabantu abafika ku-4,000.
Ehe.
Yikho ke bekhuluma bathi bathi nana baqale nge-1,600 nale abayitshoyo ukuthi yiye aqale ngayo, kodwa ke ukuthi uyabayala bekanika abantu njalo. Ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela nomntana omncane ozelwe namhlanje. Yikho ke ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela nomntana owayezelwe ngalemelo langa wayesikitshwa ethe ebhalwe niki registration yakhe, i-certificate of registration, okutsho ukuthi nana uzakwanisa ukuthi engakhula ezidadele-ID engela muntu ozamdinga ukuthi emncedise ngenathi uyabe sevele eserejistiwa yakhe yi-citizen.
Abazali benu nxa belitshela bathi babevela kuyiphi indawo eZimbabwe lize lizefika khona ngapha?
Besitshela bathi nana basuka ngevangeli, basukela eZimbabwe besiya fika eSouth Africa. Bathe bevela eSouth Africa bekhwela bebuye eZambia, befika eZambia besukuma eZambia besiya eTanzania, bezobhedisela sebelapha eKenya.
Kuthiwa babehamba ngevangeli betshumayela yonke indawo leyi, babe nebandla elithiwa kuyini? Isonto yabo kwakuthiwa kuyini?
Isonto yabo yona lethwa bayibiza besithi i-Gospel of God Church ekaJohane
umasowe. Ye, singathi wena
elizweni leZimbabwe.
Ye, singathi wena ngokwakho Sibindi kuthiwa lina vele lidabuka ngaphi kwele Zimbabwe? Lina lapho elizalwa khona Sibindi, inkaba yenu?
vachivona sitavuke matopo.
Ehe. Bayacho ukuthi matopo ngapho kwangkhona nxa bekhuluma.
Mina angikafiki khona, mina ngikwazi. Ngikhuluma nje ngenxa yokutshelwa ngabazali, kodwa-ke sengifisa manje ukuzeya khona kade sengilezincwadi.
Ye, so ukuthola kwenu incwadi lezi kutshoni sibilikini lonke ukuthola incwadi lezi?
Incwadi leyi kithi isinika ukuthi sesikhululekile ekuhambeni lapho siyaba sifuna ukuya khona ngevangeli sizohamba. Ngokutsho kwakhe umnikazi waleli bandla wathi nana singafika lapha eKenya, yikho kutwana nakuseyikweta phakathi laphakathi kwelizwe selizasuka lisisa ivangeli leli emazweni wonke lisiya phezulu lize lefika kwa-Israyeli. Sile ndawo ezathwana kazihaze wakulelizwe utwana nakuse-Ethiopia kwa-Israyeli, ko-Britain, ko-German, ko-America nakwi-India uzogcina nakwa-Australia. Yikho-ke konke rekulo la mazwe kule nkulumo wayikhulumayo ukuthi ningafika kulele lizwe lizayenzokokuthi, ningafika kuleli lizwe lizayenzokokuthi, konke kwakhulunywa ngomnikazi evangeli lethu.
Lo bekungumnumzana Michael Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala kwele Kenya. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseNairobi. Kwezemidlalo, isikhulumele seqembu lenguqu le-Highlanders uRonald Moyo usethembise abalandeli beqembu leli ukubana amakhawusi afana lalawo avunulwa ngabadlali asizatholakala kuzo zonke indawo zelizwe kanye lakwamanye amazwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lilobelane isivumelwano esemvunulo yokugqoka nxa iqembu lidlala lalapho lizilolonga labe on the ball. Njalo isikhulumeli seqembu uRonald Moyo uthi isifiso sabalandeli sokuba labo bagqoke njengabadlali sesisafezeka.
Ya, ama-replica asekhona sibili. Abalandeli bazakwanisa ukuwathola ikakhulu labo abaseHarare lakwezinye indawo nje ezingaphandle kwakoBulawayo, ikakhulu endaweni zeMashonaland. Bazakwanisa ukuba bewathola e-shop ye-Betterball Sports. Kwaso kusithi lapha kobulawayo abantu bangabuya bezowakhangela kunumber 50 Robert Mugabe Way, lo 4th Avenue e-ofisini ye-Highlanders Football Club. Singathi thina ngolwesithathu siyabe sesisenelisa ukuthi sitshele abantu ukuthi ngaphandle kokubuya e-ofisini ye-Highlanders yiwaphi amashopu abangahamba kiwo ukubana bayayithenga.
Abalandeli beqembu le-Highlanders balesikhathi eside bekhalela amakawuso afana lalawo asetshenziswa liqembu kodwa bengawatholi, kanti ukuthengisela abalandeli amakawuso yindlela yokwenza imali emazweni aphetsheya. Abalandeli bamaqembu kuleli bacina begqoka amakawuso amaqembu aphandle kwelizwe. Umzekeliso ngabalandeli beqembu le-Highlanders abavame ukugqoka amakawuso amaqembu afana le-Orlando Pirates, i-Newcastle kanye le-Juventus. Ingqobe isisalele kubalandeli beqembu le-Highlanders kanye labeqembu le-Dynamos lalo elilo belane isivumelwano esifanayo labe on the ball ukuba bathenge impahla ezalethela amaqembu omabili la imali. Ngolunye udaba lumelana lomdlalo wenguqu sekusaziwa ukuba amaqembu aphumelele kumidlalo yezibaya komncintiswano we-UEFA Champions League azadlala njani kusigaba esilandelayo. Iqembu le-Borussia Gladbach lizadlala le-Manchester City, el-Lazio lizadlala le-Bayern Munich, i-Atletico Madrid izadibana le-Chelsea, i-RB Leipzig izadibana le-Liverpool, iqembu le-Porto lizadlala lele Juventus, iBarcelona izancikelana leParis Saint-Germain, iSevilla izadlala leBorussia Dortmund, kuthi iqembu leAtalanta lizadibana lele Real Madrid. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwe le-Mosambique ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. uZulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu. Sebe zinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 11,246, asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.